Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 2 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa eyokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa.
Kunanzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezabu hatshi lezani, so ngaqakatheka ukuthi behlangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu lakufoma Zipra.
Umanisipala wakobulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze evulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi SFNL booster station.
Eliyona lawa i-144 hours ayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo.
Onogada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zendaba esejele uHopewell Shingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi inani lokuthelelana kwegcikwane leli kukhanya kusiya kusehla, kodwa kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili ababanjwe igcikwane leli kwakhuphula inani labalalo elizweni jikelele layafika kunkulungwane eziyisithupha 6559. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lihlangane labantu abathunjwa bahlukuluzwa kakubi abafana loNkosazana Noxolo Maphosa lomnumzana Dawanda Mujehiwa. Ababili laba babikwa bathunjwa bachaywa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Umongameli Ramaphosa wazise ngomvulo ukuthi uzathumela iqula lesibili eHarare maduze ukuyahlangana labameli benhlangothi ezithiyeneyo bekhulumisana ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe njalo ibandla lakhe le-ANC lizasungula ezalo inkulumo lebandla lezanu PF eceleni ngodaba olufanayo lokuthi ilizwe lingakhitshwa njani edakeni eliphakathi kwalo. Iqula likaRamaphosa elakuqala elihambe eZimbabwe ngenyanga edluleyo layaliswa nguMnangagwa ukuhlangana labamanye amabandla abagoqela abe-MDC Alliance ngoba besithi akulahlupho elizweni. Kodwa abaningi bathi uhlupho lukhona njalo bathi uRamaphosa kumele aphathe uMnangagwa lebandla lakhe ngesandla esiqinileyo nxa efuna ukuphumelela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe nengcwethi kwezombosazwe umnumzana Dumisane Nkomo.
Kungabe kuyinto engcono mbijana, kodwa okuqakathekileyo sibili ukuthi kube le ndlela abangahlangana lama stakeholders amanye angaso zano PF, kube kucace ukubana ama terms of reference abo kuyini okokuqala, njalo kuqakathekiswe ukuhlangana labantu abangama victims of ubudlwangudlwangu bezanu PF. Kunanzelelo njalo ukubana i-ANC yayilo bungane lezabu hathi lezani so ngaqhakathe ukuthi besilangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu labuforma zipra besilangane njalo lenhlanganiso zamachurchi besilangane njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu ngoba bengehluleka ukwenza lokho uhulumende engahlela kumbe izani engahlela ukubana behlangane labantu abasekela izano PF so kuyabe kuqakathekile ukubana behlangane lenhlanganiso labantu lamabandla ami wodwa independent ale track record yokulwela amalungelo abantu njalo kuyabe kuqakathekile ukuthi ucace ukubana injongo yamakula la kumbe amanxusa la vele kuyini.
Yiziphi impumela Nkomo obona zilakho ukuphuma kunkulumo lezi ezingalungisisa udaba lweZimbabwe?
Ngibona ngazano impumela eyinye engaphuma khonapha ngibane engxenye kube le international inquiry engakhangela kudlwangudlwangu bezano PF. Okwesibili kungaba njalo le all stakeholders dialogue ukuxoxisana kwamabandla atshiyeneyo kwenhlanganiso ezitshiyeneyo ukuze kudingwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe, udubo lwelizwe, kuludubo lomkhonomi, kuludubo njalo kwezombangazwe, kuludubo lokuthi amalungelo abantu abahlonitshwa kusukela ku-1980 ekuludubo lokuthi uhulumende kasabusi kuhle izano PF ayibusi kuhle isibusa njengempisi. Lokhu vele yakuqalisa kudala, so ngibona azanenye impumelo yokuthi ube le-all stakeholders conference ukuze lokhu kulungiswe, kukhandwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe esibhekane lalo mayelana lomkonomi lombusazwe lokulungisa ezombhuqazwe kusukela kudala nje endulo ku-1983 ngeGugurawundi.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kobulawayo yazise abahlali balele dolobho ukuthi amanzi avaliwe kusukela izolo njalo azavulwa kungalungiswa isitishi samanzi eFernhill Booster Station esifileyo ngenxa yodaba lwamagetsi. Umabhalane omkhulu kulikhansili umnumzana Christopher Dube wethulela umbiko izolo okhomba ukuthi akuseyikulandelwa obekukhulunywe ngokuvalwa kwamanzi isitishi lesi size silunge. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi kanye namandla kagetsi evele esilela kuleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngokusilela kwamanzi namandla kagetsi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili, ungananzela kathesi indawo eziningi ezazithola amanzi kusese ngama 48 hour water shedding azisawatholi. Njoba siyakwazi sonke ukuthi kathesi uBulawayo u-under i-144 hour water shedding, kodwa lezi ngensukana ezidlulileyo bezokusiba khona ukuthi vele yona lawa i-144 hours ayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo. Ubukhokheli esikhanyani ukuthi ngabe buyancedisa abantu, yebo ye kwezinye izigaba buyancedisa, ngasengisithi ubukhokheli ngikhuluma ama-councillors bayancedisa kakhulu, babiza amabhawuza. Kube sokusithi kwamanye amawadi ama-councillor ngabantu abatshiyeneyo kakhulu, bakhona abanye njalo abangabonakaliyo vele lezakhamizini. Sikhuthaza ukuthi basebenze lomphakathi ngoba abantu nxa sokunje bakhangela ukuthi ama-councillors abancede kakhulu ngokubiza amabhawuza, ngoba yibo abalomlando bokubiza amabhawuza emawadini abo. Kodwa uzafica ukuthi bakhona abanye njalo ukuthi izakhamizi ngathi ziyazanga ukuthi zizibizele bayasuka bazonde. Futhi sikhuthaza njalo ukuthi i-council njengoba sekukhona ama-water kiosk lawa athe afakwa amanzi kawahlale khona kwenzela ukuthi izakhamizi zingazaswela amanzi. Njalo esikukhuthazayo nxa kulohlupho olunje ukuthi council ingazi yathi stick 100% to i timetable yabo yamabhawuza ngoba yazi ukuthi kwezindawo ibhawuza ibuya ngesunday lange Wednesday kumbe ngeMonday lange Thursday. Kodwa kulesikhathi sokuthi kwezindawo vele amanzi kawafiki for almost 2 weeks. So sikhangela ukuthi bawabise amabhawuza onalawo bangalandeli kakhulu i timetable ngoba abantu uhlupho lwamanzi luningi kakhulu. Njalo sikhuthaza ukuthi abantu bangaze bancenga ubukhokheli ukuze bathole amanzi.
Ukubona ukuthi uhlupho lwamanzi kanye lolamagetsi alukhathazi kangako abantu, liyake likhulume leziphathamandla zenhlangothi zombili.
Yebo, emavikini amabili amathathu adlulileyo amagetsi siyabona ukuthi aseqalisa ukuthi ahambe, kodwa ungananzela kawahambi kakhulu nxa siwaqhathanisa la manzi. Amagetsi ahamba kwamahola amabili amathathu aphenduke. Ngikhuluma nje namhlanje ake ahamba okwamahola amabili kusiya kwamathathu kwezinye indawo, kodwa-ke kawahluphi kakhulu. Sibe sesisithi-ke thina manzi yiwo ahlupha kakhulu. Siyinhlanganiso-ke ngokunjalo sike saba la ingxoxo esingathi yi-virtual meeting, sixoxisana labekhansila labemakolitshini abe-NUST lezakhamizi, sisitsho ukuthi udubo lwamanzi kobulawayo kuyini okungenziwa. Yabuya imbono etshiyeneyo, so ukuxhumana kwethu labekhansili kuqhubekela phambili phela, kodwa siyakwazi ukuthi amanzi asiwomlando kakhansili kuphela, ngumlando kahulumende. Ngakho-ke lezinwa silusizi ngoba emhlanganweni besilawo izinwa kayizange ibe khona, ngoba yibo abanikazi bamanzi abayibo kumele balethe kobulawayo. Inqubekela phambili izaba khona ukuthi sigqophisane lohulumende lekhansili kanye lezakhamizi zonke jikelele.
Inhlanganiso yenu yamangalela ikhansili yakobulawayo emthethwandaba ngamanzi eluveve, solungaphi lolu daba?
Kathesi isigaba esikiso ngeseclass action ukuthi izakhamizi zona ngokwazo sezabeka besezethula udaba lolo emthethwandaba ukuthi kucwayisiswe kusuka phambili ukathi kuvele kuyini okwenzakalayo, njalo bahlukuluze kanjani abantu. Udaba lokhu lukhona kalukaphumi emthethwandaba, njalo samele impumela emadale omthethwandaba. Njalo kasoze sime khonapho, kungakhanya ngazantu akule mpumela engacaciyo, zizaqhubekela phambili ngoba thina sikufunayo ukuthi ukhansila abekwazi ukuthi ulomlandu wokunika abantu amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi, ngoba amanzi esisekelweni sombuso ku-section 77 kucacile sobala ukuthi amanzi lilungelo lomuntu, njalo kakumelanga umuntu aswele amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Gada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba ebothiweyo uHopewell Shingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi udokotela kaShingono wayethe angasuswa ejele ngoba elezibonelo zomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa onogada bejele babikwa bemqambele amanga bathi bamusa kudokotela wakhe, kodwa uthe efika phandle bamhudula bamdonsela emoteni eya ejele. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umbhikitsho obuqoqwe izizalwane zeZimbabwe okuvala umngcele weBate Bridge wehlule ngemva kokuba abantu bengathandanga ukuphatheka kuwo. Iphephandaba leHerald lithi unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanuPF umnumzana Obethe Mpofu uthi mpela iqula elaqanjwa ngumongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi libuye eZimbabwe uzoxoxisana losowabo liyeza. Umpofu kazange atsho ukuthi iqula elizayo lizakhulumisana na lenye inkokheli yamabandla aphikisayo. ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sarubonani mthokazo muhle. Siyabonga izinhlelo ezinhle ezizwakalayo nabantu besinika befakazi kwese kuthandela umhlobo leradio lila. Sikhulumanga, sikhuluma into ezawuzenzakala ezindaweni. Siyalibonga lonke balandeli nabalaleli benhlelo khona ngapho eGwamba kwesivalo eGandangula khonapho komoyo ngivuke badala ndiyavuka kodwa kwejuma esivalo eGwalupa uzobamba i-trip road khonapho umakhelwane wami umalimami edaluka avuka malume maziwa khonale Malaba ngiyaphila bakithi eGwafole ngwenye omuhle ngiyamthanda umdalami. Siyabonga kulale inhlelo uyenje umakwati khonale makomo yophile mfowethu. Ihlelo nezakho ngiyadinwa ukusikela inhlelo zethu se-Studio 7. Ukhulumayo ngumoveni wedaluka
salibonani bantu be-Studio 7. Mina ngithi khona nanga kwakhenko mnanga kwakaphume esihlalweni sesibekile sibheke kakhulu esakwazi ukuthi senze njani mnangakwa makusenza mnanga kwakaphume esihlalweni kaphume mnanga kwehlalweni kaphume mina ngubhimu le yotholakala eShashi.
Salibonani ngaphu Studio 7 njani bakithi. Hayi mina ngiyaphila ngilapha esabeleni sasemguza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho okuthiwa uMakhube uyabuyela eParliament. Kambe shuwa uMakhube engahamba eParliament ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018. Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kwenziwa ngabomo, but uMakhube yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona esiseparlamenti ngoba vele kangeke phinde ewine. Uzangena khonapho okokuthi eqedisa ithemu yona leyi engena nge-back door, but ukuthi engene nge-front door akasaphindi. Even bona uDouglas Munzola bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele ipolitics yabo, i-career yabo kupolitics sihle yacina khona. Sokuyikho kokucina kabaphindi ukuthi bebuyele. I bet my last cent vela kula muntu yabuye wine for MDCT futhi.
Ngibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi siyabona lo mbuso kaMnangagwa lo bantu bakithi mani. Mbuso kaMnangagwa mani. Kanti uMnangagwa why bengathiki kuphela beresign ngesisi. Kungcono laba abantu bechaya umoya kancane. Phele beresign nje kahle. Hayi lizwe libehlule. Hayi ngiqiniswa akumelanga ukuthi uzondwe abantu ngale ndlela. uMnangagwa wantu wami inyanya bani. Iqhizi wami inyanya lo muntu akula muntu omfunayo. Ngoba nje kuthi uyakhuluma leso silungunyana sakhona ashemu mani ngabo uMnangagwa mani. Ashemu mani. Yazi uyazuzwe sengathi ngumuntu ofaka amalahla athisa emlonyeni. Uyagagasa akazwakali ukuthi uthini. Kambe isikolo babefunde kusiphi isikolo uMnangagwa kuthi akhuluma isilungu. Kambe umuntu owangena ngokuthathela umngabe engayazi iluto vele kayazi iluto phela lo muntu othiwe kabayazi iluto bonke labo. Kuqanjelwa mhlawumbe ukuthi ukuvusa ilizwe. Ilizwe livuka njalo ungafundanga. Akusela abantu ababafunayo emazweni abo. Ihlazo leli lihlazo hlazo hlazo mpela ukuthi kube ngabo ngabantu abacabangayo abantu abalesikolo bazithiyela nje kahle. Hayi bantu thina sekusehlule lokhu abathathi abasanele mbono engcono. Hayi phela lokhu lihlazo leli futhi yike kuthiwa ngavotelwa ngabantu ngawina ama-election. Uwina ama-election usathumba abantu usabulala abantu usathumba abafazi urepa abafazi. Hayi lezi laleli lihlazo leli. Hayi laba bayangisa lapho emazweni lapha vele sebekhulunywa kabi wonke amazwe okula muntu obafunayo akula abantu vele ubona kumele bevalule amabhoda bengayindawo bengayindawo abantu bezama ukuphila.
Injani kuStudio 7 ngikhulumayo ngufuyane ngisenkayi ngokuzalwa ngokusebenza ngise-South Africa okhangele ngezamasiko esintu. Ngithi kumthokazi omuhle nginjani ngelinyelela lonke ngisingakhohlwa imvunulo yakithi thina saziwa ngemvunulo. Akumelanga siyeke ukuvunula, kumele sehlukaniswe ngemvunulo ukuthi singamaNdebele. So ngiyacela sizwe sikamthokazi ukuthi asivunuleni ibhethu kaligqokwe ilo elisenza sibe ngamaNdebele. Aphelele ngiyabonga uyani okhulumayo mzalwa enkaya umngcitshi kwezamasiko. Ngiyabonga.
Sanibonani balaleli be-Studio 7, mina uNqobile eBulawayo. Thina lapha sihlutshwa ngamanzi eBulawayo, Bulawayo kayila manzi, siyahlupheka lapha ngamanzi.
Sanibonani basakazi, ninjani? Basakazi, ngumbono wami indaba kahulumende le othi uyabisela amapulazi kubanikazi, shukuthi njengoba izanu labo zikhona izikhulu zezanu ezazinika amapulazi, bazawaphindisela emuva na? Umbuzo engilawo msakazi wami wokuqala ukuthi njengoba bazithathela bona labo amapulazi, bathatha lezifuyo zabamhlophe, bazabisela konke nezifuyo zabamhlophe abazithatha emapulazini la, msakazi wami. So ngenye indlela asebeyiqala isiqalwa nguhulumende wezanu, shukuthi seqala ukuhlamukela abantu njengoba ekuqaleni wathi abantu abathathi. Uma senza kanje sobonisa sobala ukuthi sehlamukela umphakathi. So asazi ukuthi njengoba abanye abasela mizi bangena emapulazini bahlale, uzababisela emuva bayakhele uhulumende wezanu, loba uzayenzani? Sazi, ngiyabonga.
Ma ndinjani ku-Studio 7, ngiyalibingelela namhlanje ngale ntambama. Ha, ngikamangalisa okwenziwa ngamadali alapha eZimbabwe. Amadali alapha eZimbabwe asethengwe okunganani. Wonke umuntu ophambana lezanu PF, ophambana lombono wezanu PF sokulicala, wonke umuntu ophambana lombono wezanu PF sokungani licala elikhulu, sokuthiwa hayi lokhu asafanelanga aphume phandle, sokufanele uwoneni ngokuthi athi lokhu kayisikho okwenziwa izanu PF, sokufanele ahlale phakathi. Lokhu sokuyiyangisa lokhu.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli weleMalawi umnumzana Lazarus Chakwera usexothe umkhokheli webutho wafaka owagxotshwa ngowayengumongameli walelo lizwe. EleBotswana lithi indlovu ebezisifa kusukela ngenyanga kaNhlangula zikhanya zingasafi. Ingcwethi zenyamazana zendle zithi kuke kwatholakala izidumbu zendlovu ezedlula amakhulu amabili 281 zibulewe ngokucatshangelwa kudijefu. Ake sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump izolo uze wafika edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin, lapho kwadutshulwa khona onsundu ngamapholisa amhlophe, kwaqhamuka udlakela, kwathiswa izakhiwo. UTrump obesala ukukhuluma ngokudutshulwa kukaJacob Blake owasindayo ngemva kokudutshulwa ngenhlamvu eziyisikhombisa, uze wakhuluma ngaye izolo esithi ulusizi. Kodwa iziphathamandla zedolobho leli bezithe uTrump engafiki kuleli dolobho ngoba engaphehla udlakela, njengoba esala ukuthi kulobandlululo lwabensundu ikakhulu ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Pete Ncobo.
Umsindo esiwubona lapha kwele Melika ubangelwa esikhathini esiningi amapholisa. Amapholisa aphathi kuhle abantu abamnyama, abadubule babulale. Sike sabona lapho umpholisa efaka idolo lakhe entanyeni yomunye umuntu, wahlala imizuzu okuphose ngaba ngu-9 ubabalwana wasebhubha oqalise lapha ngo-May. So umsindo lo esikhathini esiningi ngenxa yendlela amapholisa aphatha ngayo abantu abamnyama ebabulala, and then abantu besukuma labo betshengisela ukuthi lokho elikwenzayo kubi.
Ngokubona kwakho ubudlwangudlwangu
bona lobe sububona busenzakala bungabe bubangelwa yini njalo ulakho yini uku kina sebufika kusibanga esingenzi
ubudlwangu dlwangu lobu buyaqhubeka buqhubekela phambili izinsuku zonke emadolobheni achineyo wesisikhathi kuyathi sokuqalisa ubudlwangu dlwangu lobu ukuthi nxa sokuphela lapha uzokuthwa nangomunye futhi layo umuntu omuntu sebule wendayane nje bantu bephume njalo beyitshengisela ukuthi nxa ngani utshengisela lokhu lakho futhi sokuthula kube sokuqalile futhi kwenye indawo okunye okudanisayo ukuthi umongameli waleli lizwe okhokhela abantu Trump ngani uyena usekela labo abalodlakela uma ukuthi babulala abantu bamnyama kodwa nxa abantu besebetshengisela usebabiza ngokuthi bayizigebenga bangabantu abangaqondanga yilo uhlupho olukhulu esilalo eMelika siswele ukukhokhela umhlaba wonke indaba sibona idubo lolo esibona umhlaba lokho ikusweleka kobukhokhelo obuqinile njalo obuqondileyo eMelika sikhokhelwa ngumuntu ongelandaba le ilo zabanye abantu othi nxa abantu besithi bayatshengisela engavele engakuthakazeleli lokhu kodwa uma abantu abamhlophe laba abanye abafana bathole impopho bevulala abantu uvele yena kakusoli lokhu kungani ukuthiwa yiyo vele indlela aphila ngayo
umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. She's the cold, ever since, always feel, never bet. Wife in material, she's the type you bring home. I'ma wanna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna meet. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Everybody's watching, they just can't help it. Ladies got swigs, slipping for the black magic. I got me an upgrade, covering all my exes. It's all like it's easy, your love is stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
It's Eddie, I'm a apologetic. It's Eddie, I'm a apologetic. It's Eddie, I'm a apologetic.
Owami muhle singa
mcibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yeSouth Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa. Umanisipala wakoBulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze avulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi eseFenhill Booster Station. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.